Thina siyananzelela ukuthi lo mkhuhlane weCovid sokuqansa amanani abantu ababanjwa belawo. Njalo besinanzelela ukuthi ukuthi kutshengisela ukuthi bengabe baningi abantu asebehamba besiya testa bezenzela bona bodwa. Ngenxa yokuthi ngomuntu engasezwa kuhle. Njalo ke kutsho ukuthi sokudingakala ukuthi uhulumende angenele akhangele izibhedlela ukuthi ziyasebenza, imbhedi khona, omongikazi bakhona, amadokotela khona. Sokusiba yinto esisiba isidingeko esinkulu kakhulu esisidinga ukuthi uhulumende akukhangele ngaleyo ndlela.
Abantu singathi bayahlolwa ngemfanelo yini ngoba ungakhangela kwezinye indawo. Ngiphe umzekeliso wangomgqibelo. EmaThebeleland South kuhlolwe abantu abayisithupha kuphela. EmaShonaland West lakho kuhlolwe abantu abayisithupha. EmaShonaland East akula ngitsho loyedwa ohloliweyo.
Ambona ngani udubo lukhona ukuthi uhulumende yena akalahlelo lokuhlola abantu. Singakhangela abantu abaningi amanani la abatholayo. Isikhathi esiningi kuyabe kungabantu abazihambele bazidingela ukuthi betestwe. Ikanti njalo bakhona amanye amakhansili anjengalapha koBulawayo abakhanya besebenza nzima ukuthi behlolisise njalo betesta abantu njalo befake lenombolo zabantu kwazakala ukuthi bangaki laba abangabe betholakale belalo mkhuhlane weCovid. Ngakho kuyadingakala kakhulu ukuthi uhulumende abe lohlelo olokutesta umuntu wonke. Abantu abaningi abane njalo abatestayo laba ababebuye kuma-quarantine center nxa umuntu evelela ngaphandle. Mina bembonani kuyadingakala ukuthi kukhangele ukuthi kungangenwa njani emalokitshini, kungangena njani lapho kulezi zakhamizi khona ukuze kube le-sampling, le-testing ukwenzela ukuthi nxa umuntu egula asizakale masinya.
Siyazi ukuthi lelenhlelo zokuphathisa ama-quarantine centers ngezinto ezifana lama-sanitizer lokunye okokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Liphelela kuma-quarantine centers kuphela yini njalo zihamba njani lezo nhlelo kulezinsuku?
Uhlelo lethu lokunceda ama-quarantine center besiwanceda amasinceda ama-quarantine center akoBulawayo, asemathebeleleni North, asemathebeleleni South, le Midlands. Ikanti njalo sikhangelele lezibhedlela kathesi ngenxa yokuthi abantu abaningi abagulayo ba-isolethwa ezibhedlela, bayelatshwa ezibhedlela. Ngakho ama-district hospitals seqakathekile ukuthi lawo ancediswe ngoba yibo asebekhangela abantu abagulayo. Ngikhuluma kanje Plumtree sikhambe sabancedisa sabafakela isola, besikhangelele njalo ukuthi iGwanda siyincedise, iBitebridge siyincedise, leGweru layo ibisithumezela umbiko ukuthi bafuna sibancedise. Ngakho-ke siyancedisa ngokuncane esilakho, sibanika la ma-PPEs, sibancedisa njalo ukwenzela ukuthi nxa kube labantu abakhangelwa abale-COVID umsebenzi ube lula, njalo kube khona izinto ezingancedisa omongikazi lamadokotela abesebenza labantu labo.